Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo kungaba ngezemvelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zenhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labanemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwayenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefu leli okwenza kufunakale igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezithiyeneyo. Uhlaza lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabeleni esezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumthele kahle ngongusho wenkampani le uMadam Elise Maro evula ke ukuthi hhayi kakugijini kugcwale uqhaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingakakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo kungaba ngezemvelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ungathika thizeni uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abeloku esetsha ikakhulu nxa lezulu lakhona linayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngaqathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi, siqathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala lesingansi thizeni ukuthi ekusetshenzisweni ngapha kunjengezikhangelane labantu abahlaselwe imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamangeni eyabobaba e-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ikuntshintsha komkhathi climate change ikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakabe ngokuyaka konke khonoko kudla esakeni lebe nabanisane ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi beyenziwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi silombile laphana ngokukhube kungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo ziyabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezithiyeneyo ekugcineni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothi?
Umbiko uthi ngakho umuntu oyake etshayelwe icingo yingozi kumbe ukusuyele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso zegazi ngigazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzizwa umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zilomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlubu kanti ke sine clinic yethu lapha na ku JNN Komo nokuthi sathi ngokara emain post office kuvulekile khona phana insuku zonke nje ngaphandle kwangisonto kodwa ke ngokulungisana sicayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachaze ukuthi bayinikeza igrant siyalivulela nje kwenze kube lula kanti ke siyacela sibe sigqugquzela ukuthi hayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle icaphele ingamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kubuhamba ngani nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze mapandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo anhlanganiso yeWildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo kuqathaniswa la kumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123
Zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park due to drought-related death.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo, kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lezinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we've not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulube kwathi ngoba bohlala khona ngoba ngwathi athethe ukuthi uyaphuma ngathola ungasekela lutho ngoba ulala vele phansi kuyabe sokudlova indlovu kanathi siyakhuma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindlova le masimini ncane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthi abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye imizi kwanisuka nenkomo ezidlula 2030. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo. Imhlambi yehlile emakhaya lapha kusikho umuntu onenkomo ezifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge yalilinywa kodwa kusela umuntu ohamba kuyali ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silime amandla adilize kumbe achabalalise izinyamazana amahlanyana
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthela na ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokho kubangelwa ikugukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zenyamazana zendlela lewalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lana kwemvelo kodwa abezimparks bayakuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle imele Studio 7 ngise wange ngokuthaba Dlamini
gukama namlela mshweshwe namlela nampala fuwembula
busi gaba sabo mama Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo we Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lephalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka
iningo lekhona ayisiyole efana laleyi khona ngo-2024 sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle Yiko athi esikukhangelele for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzantshintsha le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilias Bandalayo olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama siyithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibolekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo. Kuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulingisa
ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleleni South edale lephalamende uthi bekunzima lonyaka
uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka ne-allocation efakwe ngumthuli nxa kuyikuthi umntwana yabethola iphakethi elilodwa ngomnyaka. Yebo ye, abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethi elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Ngikhangela kathesa nje ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke waba nzima ngoba besengiqedile isikole bengiyenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-aplaya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebebaningi kakhulu, so usuke waba nzima kakhulu for mina, kodwa masengikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi. Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba, langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhla ka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Utshiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba, kodwa udubo yikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxelwa nkosikazi wakhe umama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer siseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that, 2018, waba le-kidney problem. So, ubeselatshwa ama-kidneys kathesi ubaba uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10, mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi, hayi mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya, ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana lakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini khonoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo?
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha yikhona lokhu ukuthi dala sithupha sekhaya, dala isetifikethi, dala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Yeah, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think Unama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala
sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinumber zesithupha wathi zinumber zesithupha but iinumber zesithupha asizo ezihambelana lo mabhena inamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesana kasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane owayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lo babo uNkathazo ubesesele bebabili lomunye oseZambia ukhona yaphila
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimile khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kungafinyeleli ukuthi simlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathesi enorth Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJune kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba eliziveza ngegama lokuthi ama elephant amahle liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabeni endaweni yakwesikhethe esigodini sakwedry emkulesi album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ayi 2 le single track e 1 le EP e 1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826 040 56, eFrancisha ungasithola ku 0653 693 95, City A Distributi usithola ku 0679757394, abe ugcina ithi 0653069792. Sikhila seSouth Africa. Inamba zaseZimbabwe zitholakala khona ezingoma zethu ama CD, that's 0263 77 33 63 137.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Akubalandeli, cela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli, sisapotini ama-elephant balandeli, cela siyacelela isapoti, nasicelela isapoti kubalandeli. Nabantu bethanda umculo wakithi weRumba, sicela nje abantu besapoti umculo wakithi weRumba, asisapotaneni bantu bakithi, ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu kuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voandebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.